Siyabonga Chris Losandra siyalamukela mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 ngompalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Esikunanzelelayo ukuthi uhulumende weZimbabwe nguyo osolwa kakhulu ebuhlukumezweni ilungile loluntu. Sizakhumbula ama-80s ku-ground, sikhumbule omrambathuma, sikhumbule ukutshaya kwabantu ngenxa yokuthi basekela amaqembu athize ozombusazwe.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu, abalwela amalungelo besola uhulumende ngokuqhubeka isephula amalungelo oluntu.
Nxa abantu bedilizela izindlu zabo lapha akula zindlu zabo bazihlalisa akula wakhayo, yikho nxa usiyahamba lapho ukuzahamba khona umgwaqo uyabuza ukuthi umgwaqo lona uye ngaphi, ikansili yefuze ikuningi.
Ngesikhathi kunanzwa amalungelo kaZulu lamhla, umunicipal wedolobho leHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu. Ukuxotshwa kweziphathamandla zebandla leZANU-PF ukuqhubekela phambili lanxa uMongameli Mugabe esithi akumiswe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu i-Human Rights Day namuhla, abalwela amalungelo labamabandla aphikisayo besola kakhulu uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngokuqhubeka engahloniphi amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhokhelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye leZimbabwe Lawyers for Zimbabwe Human Rights NGO Forum ziqhuba umhlangano eHarare sikhuluma nje lapho ezihlaziya khona udaba lolu zigxile kakhulu kusisekelo sombuso esitsha. Amagqwetha atshengise ukukhuthala kumzabalazo amalungelo lonyaka azaphiwa imvuzo ngemva kwalomhlangano. Embikweni wayo inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithe ukungahlonitshwa kwamalungelo kuqhubeka kusiba kubi eZimbabwe, okungamazwi agcizelelwe njalo libandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuhlonipha lo kuqakathekisa amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo.
Sukusela uthatha uzibuse ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ungathi akuqakathekanga ikakhulu from uhulumende weZimbabwe. Esikunanzelelayo ukuthi uhulumende weZimbabwe nguyo osolwa kakhulu ebuhlukumezweni ilungelo loluntu. Sizakhumbula ama-80s ku-ground, sikhumbule omrambathuma, kumbule ukutshaya kwabantu ngenxa yokuthi basekela amaqembu athize ozombusazwe. Khangele nje ngokubandlululwa kwabantu esingathi abampofu abangelalutho, ukubandlululwa kwabesintwana, lokubandlulula kwabomama. So i-human right, nxa ungathi uyakukhangelisisa ungathi eZimbabwe ikhangelwa njenge-luxury, ayikhangelwa njengento edingakalayo, ikhangelwa njengaliya into engahlonishwa masu kwenzakala ezinye izinto. Okwamanje eZimbabwe human rights violation ngathi maningi kakhulu evela kuhulumende.
Ukuziphi inhlangothi ngoba siyazi amalungelo ayachiyana kungaphi lapho ongathanda ukubona uhulumende elungisisa khona ukuze kuthiwe ngempela eZimbabwe seliwahlonipha amalungelo?
Sizaqala ngingachazi uhulumende, i-Human Rights Commission. Ngiyakhumbula ukuthi kuwe kwakhulunywa ukuthi kuzaba le-Human Rights Commission. Umsebenzi wayo angingawuboni, awukaveli obala, angazi kwenzakalani kulelo hlangothi. Bese ngikhangela kungatsha zikahulumende, ngikhangela amasosi lamapholisa. Kungathi yikho lapho okulenkinga kakhulu ngenxa yokuthi amapholisa lamasosha asuke enze umsebenzi wawo ekhokhelwa uhlangothi bezombangazwe. Basuka benza umsebenzi wabo bekhangela ukuthi ubani ngaleli bandla, ubani kasuwaleli bandla. Ngakho amapholisa lamasosha sengathi ayasilela kakhulu emsebenzini wawo ngenxa yokuthi bona baziphatha sengathi bangamalunga ezanu-PF ukwedlula ukuthi bangamalunga kahulumeni.
Kunjalo nje abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi kulutshwana okungathakazelelwa nguZulu weZimbabwe ekugqitshweni komkhankaso wokuqeda udubo lodlakela owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, lanxa ilizwe lile mithetho emihle. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhankaso walonyaka wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi From Peace in the Home to Peace in the World, Make Education Safe for All. Kodwa inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ezingene umhlangano wokubonisana ngokuqhutshwa komsebenzi wokusifeza lesi sihloko owenzelwe emahofisini omanyano we-Women Coalition in Zimbabwe zithi kulutshwana okufezwe lonyaka ngezizathu ezimbalwa. Unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma owenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit WIPSU uthi kusobala ukuba uhulumende lokhu edonsa inyawo ukugcwalisa iziqondiso ezikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba.
So kuqakathekile ukuthi lathi sike sithathe i-5 minutes sithi hayi kukahle ukuthi emaphepheni elizwe lathi ukuthi sibe khona sibe ngabantu abakumapolitiki siyabona ukuthi kukhona. Osokuseleyo lapho kulempi ekakhulu yimpi yokuthi njengomuntu lawe uzibone ukhona uhamba ungena sibili emhlanganweni owufunayo ukwanisa lawo ukuthi uzibone ukuthi uyakwanisa ukuthi uyeqe from lapha to lapha to lapha ufike lapho engxenye lapho lesifiso khona. Yinto esibona njengani iyasibisela ngamuva.
Isiqoqela unkosikazi Ngoma ethi kumqoka ukutholiswa kwabesifazane amathuba okukhokhela kwezombusazwe lohulumende kuqale phansi emabandleni kuze kuyefika uhulumende ngokwakhe.
Ngoba kuyenzwa ngabanye babo abanasifiso sona leso. Sina city political will, i-political will meliqale khonale ema-political parties. Uhulumende yokwanza ukuthi abambe lokunye, but khonale ema-political parties mele kuqale khona. Ngoba inkulumende at the end of the day, inkulumende ebanjanisayo ngani? Ngama-political parties. So ama-political parties ethu siyawacela sibili ukuthi labo bakwanise ukuthi baqalise ukuthi bazibone ukuthi let's have sikhangela ukuthi bona bayayenza yini abamele ukuthi bakuyenze.
Ukube lokhu edonsa inyawo uhulumende ukulungisisa imithetho ukuze ihambelane lesekelo sombuso, abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane laba bathi ngokunye okubuyisela muva imizamo yonke esiyenziwe ukulinganisa amathuba owesifazane eqhubeka encindezelwa ikakhulu osemaphandleni. Kunanzwe njalo usuku lokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-World Human Rights Day, lona olunanzwa lamhla phansi kwesihloko salonyaka esithi Our Rights, Our Freedoms Always, emhlanganweni munye owenzelwe emahofisini e-Women Coalition of Zimbabwe emzini we-Avondale West eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ngesikhathi ilizwe linanza ilanga lamalungelo kaZulu lamhla, umunicipal weHarare weHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu duzane lemzini weHighland. Umansipala uthi abantu laba bakhe izindlu zabo endaweni engavunyelwayo. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisole kakhulu inyathelo leli. Zisithi ngabe umansipala uqale wadingela imuli lezi indawo zokuhlala engakadilizi izindlu zazo. Sixoxele kansila weHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yes, ziyadilizwa sibili ngoba abantu laba bayabehlezi phezu kwamapayipi esiweja amanye amanzi abanye phasi kwama-cables ezesa so amanye ama-wetlands. Ikhansula ngeke yaphongukala ibakhangela abantu besenza into ezinjalo. Yebo ikhansula yayikhona bendena khonapho kodwa-ke babezenzela santando ngoba ikhona i-ofisi yayibaprotector. Khathesi i-ofisi yangkhona leyo ayisafuni. Isi yakwenzwe ngomthetho. Ngiyabona lo president wacina sethi ha khathi lapho kuyakha abantu njani ku-airport road indlela ebuya labantu. Yena wayengakwazi but yatesosekubonile ukuthi khona khonokho abakuyenzayo. Akuyenzi ukuthi kona siphumelele. So ziyadiliza so zizo lezizinto ezinjalo.
Kodwa isisekelo sombuso elizwe sithi kona nxa abantu bezadilizelwa izindlu kumele ziqale ziyakhiwe kumbe baqale batholelwe lapho abangahlala khona. Lithini linalo?
Kuliqiniso. Nxa abantu bedilizela izindlu zabo lapha akula zindlu zabo bazihlalisa akula wakhaya. Yikho nxa usiyahamba lapho ukuzahamba khona umgwaqo uyabona ukuthi umgwaqo lona uye ngaphi. I-council yefuze ikuningi nxa ile development efuna ukuyenza yaqala ikwakhele for sure ilisidiliza kodwa-ke lo-ke azaphiwe ngumuntu uma zihlalela even yekhaya uyaphiwa ngusaphuka awuphuka uyayakha nje lalapho kugereza khona umfula uyayakhaizindlu yakho emarizeva ungena planning lapha kusesikhiweni fuze abantu balandele umthetho ungalandela umthetho into azikuhluphi.
Kanti vele ubona ungani kuyini okungenziwa ukulungisisa lolu daba ukuze abantu bengaziboni sebesengozini enjengale?
Into ekhona kuphela ukuthi khona uhulumende abone ukuthi khona abantu abamsekelayo bonabo kabathathe umthetho ezandleni zabo kabalandele umthetho bengabaprotekthi nxa besenza into embi ngoba yabona ukuthi basota namapholisa bayayiveda ama-areas wona lawo ngabomu. Into engayenzwa ukuthi khona umuntu wonke kalandele umthetho.
Umnumzana Peter Moyo ngukansila wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. ELeBotswana selivumile ukuthi likhanya lingaphumeleli empini yalo yokulwisana lokungena kwezizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uMartin Gwenya.
Noma nje iBotswana isifake ngitsho lamasosha ukulinda ecingweni olwehlukanisa amazwe omabili, iningi leZimbabwe liqhubeka liseqa okungekho emthethweni ngenani eliphezulu. Sekhuluma nje ilizwe leli liqhubeka liphindisela emuva beZimbabwe abedlula inkulungwane lamakhulu amathathu i-1300 ngenyanga bengena kulelo lizwe okungekho emthethweni. Kule mizamo efana lokuhlawulisa abangena elizweni ongekho emthethweni emngceleni kodwa bakha phansi ngemizamo yabo. AbeBotswana baqhubeka bethule ngobuningi bebalekela isimo somnotho esiqhubeka sisiba munyu ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. IBotswana phezu kokucela imihlangano lenkokheli yeZimbabwe isiphelelwe ngamasu okuqeda uhlupho lolu. Abanye beBotswana bathi akwengezwe abomvikela abafana lamasosha kanye lamapholisa emngceleni. Umnumzana Mompati Thakane uthi noma nje kulindwa emngceleni lokho akwenelanga njalo kumele kwengezwe ikakhulu abebutho.
I think the government should tighten their patrol along the borders because
ngokubona kwami iproblem has been i-patrol. Amasoja a-patrolling ngobuningi abafaka amasoja iproblem yonke le izaphela.
Kukanti omunye wakhe umnumzana Joseph Tirelo ukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi athele ejele abatholakala bengena elizweni ongekho emthethweni esithi ukubahlawulisa akusizi.
Ukuthi kuthiwa ngabe nxa besidiphothiwa besiyangale bafike babhadale imali bacharge imali that's why bebuya easy. Nxa kufanele kuye kuthi kufanele seBotswana nxa ungayangale ngobutsotsi nxa usibuya i-2 i-6 months ejele.
Owe Zimbabwe unkosazana Siphesihle Ndlovu uthi kuyadingeka ukuthi iBotswana iqale ukuba loluhlu lwalaba abanela maphepha ohlala eBotswana mhlawumbe ingabasebenzisa ezigabeni ezifana lokulima kanye lokwakha lapho abeBotswana bamadolonzima ukuthatha limsebenzi.
Kuyadingeka ukuthi amazwe omabili ahlalisane phansi mayelana lama immigrants mhlawumbe adokumentwe ukwenzela ukuthi asize angene kundawo ezinjenge construction lako agriculture khona akuba lusizo kulokubonakala njengamasela.
Kodwa umnumzana Mbonisi Madlala yena ubona isixazululo siphakathi kwele Zimbabwe hatshi eBotswana uthi uMongameli Mugabe kumele alungise isimo somnotho ngophazima kweso udaba lolu luyabe luphelile.
Kunzima khona uhulumende weBotswana siwazama amacebo wonke over the years amasocha, amapatroli, amabhiza. I think okuzanceda ukuthi isimo seeconomy seZimbabwe sibe ngcono.
Umbono kaMadlala uhambelana lokanduna uThabiso Jakalazi osesiqinqini seJakalazi emngceleni weZimbabwe leBotswana. UJakalazi uthi sebeqala umkhankaso labanye babo kweZimbabwe ukuze balwisane lokudalwa kwamacala kanye lokuquma umngcele ongekho emthethweni. Kodwa laye uyavuma uthi uma isimo somnotho sisala sisonakala eZimbabwe kulutshwane abungaguquka. Abanye njalo bathi eleBotswana lalo kalibe lozwelo lisungule lalo uhlelo olufana lwenzungu leSouth Africa olama special permits. Olokwenzela ukuthi obabe lomusa kunani elithile lakwabanye amazwe babhaliswe ukuze balethe intuthuko elizweni. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
Live Talk asihluzeni bomama lamhla sikhangela ukugqitshwa komkhankaso okuqeda udlakela or 16 days of activism against gender-based violence kanye lelanga lamalungelo oluntu lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabakade bebalekela amapholisa amdingela icala lokuphatheka kumbhuqazwe ka-1994 kwele Rwanda useze watholakala ekwele DRC. Uladislas Intagazwa yena owake waba ngumeya ngomunye wabajojozela ukubulawa kwabantu besithuthi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Inhlanganiso zomhlaba zithi kunengi okusamele kwenziwe ukuze amalungelo oluntu alondolozwe ngemfanelo emhlabeni jikelele. Ukuxotshwa kweziphathamandla kubandla leZANU-PF kulokhu kuqhubekela phambili kusukela ngomnyaka odluleyo sokuthiye uZulu edideke ingqondo ezibuza ukuthi kuyini okungabe kusenzakala. Imibuzo le iza ngemva kokuba uMongameli Mugabe ethela ye kuyamkhathaza ukuxotshwa kwenkokheli yaleli bandla. Izolo idale le-Central Committee lixotshe abathathu ababalisa owayengomphathintambo kahulumende uMnumzana Sylvester Nguni kwamiswa njalo abayisikhombisa ukuba ngamalunga ebandla. Kodwa uMongameli Mugabe usole ukuxotshwa kwabantu laba esithi amalunga ebandla kumele akhulumisane njalo agumisane umlotha. Lokhu kwenzakala ngaphambilini komhlangano omkhulu webandla ozaqutshelwa edolobheni leVictoria Falls. Lanxa lomhlangano ungayisiwo ukukhetha inkokheli kulokuphithizela kulandela imbiko ethi sekulamaxuku amabili. Elinye likhokhelwa ngomsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa, leli khokhelwa ngonkosikazi Grace Mugabe. Amaxoku la abikwa idoniselana kubangwa amandla ukwenzela ukuthi uMongameli Mugabe engasuka esikhundleni amaxoku la angene embusweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lePeople First uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yes, okunanzelelekayo okwenzakalayo ukuthi kune one center of power kwezanu-PF kumbe into iZanu-PF umuntu oyedwa umongameli uMgabe. Yikho konke okufuna ukuthi kwenziwe uMgabe kwenzakala. Abantu abaxotshwayo uMgabe uyafuna baxotshwe, kodwa-ke ngayisesebantwini sezakhanya-ke njengenkokheli-ke engafuniki ukuthi abantu baxotshwe kumbe bahlukuluzwe, kodwa-ke yena uyabe kwamukele kusuke ngekhaya kukhokhelelwa ngumama uMrs. Mgabe. Yikho ngibonakani nje laphana bekhuluma i-politics into yabeyazi ukuthi abantu baxhothe nabalokho belandelelwa bexhothwa emva kokuxhothwa kwabomjuru kuyabe sekubonakala ukuthi lokho bevusa amakhanda lokho befuna ukusebenza labomjuru laba babonakalayo ukuthi hayi sebeqholisa abancinga kawaxhothwa beke lolokho besuspendwe benjalo. So lena yindlela yokuthi-ke bangavusa ikhanda-ke laba abasekelana-ke nojoyethi mjuru.
Mnumzana Mhlanga, uyavumelana laye yini ubaba uNdlovu?
No, I think i-position kaNdlovu is an exaggerated position. I-situation eseZimbabwe kathi sikuthi ilizwe libuswa ngumuntu osebhugile. Ngesilungu singathi phecelezi he's a man who really is not in sync with the ama developments within his party. So i-center le khunywa uNdlovu ukuthi le one center of power actually cannot hold anymore. Now nxa ingasakwanisa ukuthi i-center le ibe yiyo engaxhasa iphathi leyo ukuthi iye phambili, we are bound ukuthi sicine sesibona into ezinjengazo lezo esezenzakala. Ama-factions esebizana amagama ngendlela abizana ngawo, okuyinto ekade singayazi eminyakeni engu-15 ngathi phose edlulileyo, bekungenzeki lokho ngoba uMgabe bese-alert le minye iminyaka before 15 years. Umgabe was very alert. Kukhona sokusenzakala konke lokhu ngoba what is happening. So akufanele simu-understand uMgabe as the institution and si-understand iZanu in that regard. Singayi-understand iZanu ngaleyo ndlela kuza senza sizwisise futhi ukuthi vele lapho ehlose ukuya khona kungaphi, ngoba eqinisweni elikhona kurongo kakhulu ukuthi sibone umisisi Mgabe uGrace kungani nguye who actually is riding and driving this big monster outwa iZanu in the person of Mgabe. Singayikhangela ngaleyo ndlela kuLuzi. The truth of the matter is uMgabe laye as it stands kathesi useyi-victim yama-positions and actions akhe awathatha some years back, and also useyi-victim yokwehluleka ukuthatha izinqumo ngesikhathi lapho ayikwanisa khona ukuthatha izinqumo. Kathesi uMgabe kasakwanisa ukuthatha isinqumo, vele kasacabanga is a cabbage uphelile. We must understand it. Kakwanisi ngisho lokuhamba uhambe babayila, le mind yakhe la isiba bayila. Asiyumi ukuthi umuntu lwana is still as alert as indlela yiyo yona iminyaka le eminye edlulileyo. I think we are over exaggerating this analysis.
Nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu, ubaba uMhlanga lapha uthi yena hayi kavumelani lawo.
Ye kuhle ukuthi singavumelani, kodwa-ke sengisithi nxa isithinya exaggerator lanifaka engubona ngayo la ifaka endlela kubona ngayo. iZanu-PF is Mgabe and uMgabe kathesi njengoba sitsho sivumelana laye ukuthini izinto eziningi asazenzeli sezisenziwa ngumama uGrace Mgabe umkakhe. Yikho ezilongu ezi uGrace ekhonaphana nomgabe ekhonaphana, uGrace uyabe senza izinto, uMgabe abesekuye ebantwini asekaphozise athi hhayi asifuni abantu benzeso, asifuna abantu yobenzeso, kodwa kugrawund kusenzakala kuyisigedwa ngumkakhe onguGrace onguye esingathi kathesi urana iZanu-PF. iZanu-PF kathesi nguGrace oyiranayo akula mnye umuntu.
No, madoda, ayikho khona apho engile problem khona. You are giving this too much credit, man. UFacebook ucabanga uyacabanga uhlakaniphile. I've written an article that way lami. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi libona iZanu ngani rana ngumgabe uGrace. It's not true. UGrace is part of a big clique that is running Zanu. In fact, yona leyo iview yiview elide ukuthi abantu bacabanga ukuthi uGrace unguye ozadinga ethatha umbuso. UGrace vele is far from ukuthatha umbuso, and you must understand ukuthi abantu click-e kuZanu is aware of all these things. Ukuthi the best is to hoodwink wonke umuntu avaleka amehlo akhangele uGrace. UGrace abe yi-target so that kusasa libe ne-black horse ezathutsha from nowhere ezatheka over umbuso. It has happened everywhere in the world. Ungakhangela even ukuphuthina engangeni, the guys were actually in ku-situation ka-Yeltsin, babe ku-situation enjengaleyo. Umfazi ka-Yeltsin eyounger than efana le-situation ka-Grace, they did exactly this. I-decision yokuthi uPutin is going to take over i-power yakhini sisenziwa abantu besendegeni beflyer from New York besize lokuzeni besiya e-Russia.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yincwadi yecubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lo mnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party. Okwamanje asizweni imbiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 10 Mpalakazi ngomnyaka 1948 inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu mahlayana abangahlomanga ngemva kwempi yomhlaba yesibili i-World War II yethula isinqumo sokuthi kukhankaselwe ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ese-Universal Declaration of Human Rights. Kusukiselake ngomnyaka 1950, i-United Nations yaqalisa ukunanza umhlaka 10 Mpalakazi njengosuku lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lo nyaka, ilanga le-International Human Rights Day liphawulwa ukunanza kweminyaka engamashumi amahlanu kwalotshwa izivumelwano ezithi ese-International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Ngakho-ke, ngaleli langa, iMelika ikhuthaza amazwe womhlaba ukusebenzelana ngokuphathelane lokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele.
Leo bekuyimbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje solubaphuzele usuku lwangesonto abalandeli benguqu lapho kuzadibana khona iqembu le-Highlanders lelechikenini kufinal yenkezo ye-Easy Call Cup. Kubika uJoseph Njanji.
UMacLeod Moyo ngumsekeli omkhulu weqembu lechikenini ongaswelakaliyo enkundleni nxa leli qembu lidlala. Kuthela lapho abadlali baleli qembu sebephiwa imendulo zokuba zintshantshu zalonyaka kusigaba se-PSL laye wathola eyakhe. Umfoka Moyo ozibiza ngegama lokusoma elithi MacLeod Moyes uthi yena iqembu lechikenini ngensonto lizaphakamisa njalo inkezo ye-Easy Call ngemva kokunqoba ele Highlanders.
Hambonani i-better team zawena. Hayi, ngitshela ukuthi i-better team zawena yona i-team engcono uyazazi teyiphi. Mna ngihamba ngechikenini ba ngoba i-team yethu i-organized njalo idlala ngcono kule Highlanders okathesi.
Umfowabo kaMacLeod uMbonisi Ndlovu yena ongumsekeli weqembu le-Highlanders uthi abafana bebhosi okuzamele bebophe ziqine ngesonto njengoba bezadibana le qembu elisanda kuphakamisa isicoco seligi.
Ayifanya njengesanje nje wasidlala ama-champion yathi uma esilungisele siqine sibi siyedlala ama-champions and futhi sizinikele sikudlala sibe le-chance yokudlala sibe le-something esikhwameni esilapho.
Iqembu lechikenini belizidabhuzela uqembu le-Highlanders kumasizini amabili edluleyo njengoba lonyaka iqembu lechikenini linqobe lebhoso nge-2-1 emdlalweni wokuqala we-league wathi kowesibili lanqoba njalo nge-3-2. Nyakenye iqembu lechikenini linqobe kumdlalo owodwa kwathi omunye uphele zingutshikilo bhanqa. Limbali yedala uba umlandeli weqembu lechikenini uBroni Makhalima ethi iqembu lakhe lizakhulela lebhoso lakufinali yenkezo ye-Easy Call.
Ngoba i-Highlanders of course we've seen ama-weaknesses yabo, we've beaten them before, but this time I know ukuthi they will come with a different tactic. Thina we are always attacking. We've got the best strikers in this country, abangeke bemelwe ngamanye ama-defenders. Especially sesikhangele i-weakness of our Highlanders defenders, I don't think they will stop those boys.
Ubaba uClever Somumbumpofu ngumsekeli weqembu le-Highlanders njalo uthi yena leli qembu kumele linqobe ngesonto ukuze liqede umnyaka lile likuphetheyo ngemva kokuqhuba nzima kumidlalo ye-PSL.
Hayi, mbona zami zalo umdlalo uzadlalwa njengoba amadoda ayehlangene evele ngalapho kobulawayo. Bona kodwa okokathesi bengikhangele ithi i-Highland ingawina. Hayi, ngendlela engibona idlala ngayo le Dynamos kukhanya hayi bayikhangelela inkomisho la baqeda isizini belo lutho kwese kukhangelelayo. But hayi, kusiko kokudlala la ichikenini iyadlala. So, sizabona ngakho ngesanto.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezingamachumayethu abamunembili 80,000. Ukuthi elizadliwa lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Abadlali beqembu le-Highlanders abathi Eric Mudzingo kanye lo-Obeta Tarumbwa kabasoze bephatheke kumdlalo wangesonto ngoba bejeziswa inhlanganiso ye-PSL ngemva kokuba betshengiswe ikhasi lombala olithanga kabili emidlalweni eyedluleyo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isikati sesidliwe ngumangoye mzulukandaba kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lamalungelo oluntu. Abalwela amalungelo besola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Ngesikhathi kunanzwa amalungelo oluntu, umanisipala wedolobho leHarare utilize izindlu zemuli ezingafika amachumi amahlanu. Kwaneleke okwalamhlanje. Olivalelisayo, Muntungameli Nkomo, lilale.